lingani sona njani izilukandaba mphakathi womuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba lithone le ndaba igama lami nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lo nkosazana Judith Isabel Dlamini isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane siqoxa ngokungethembeki okuthiwa sekubhahlile kwizizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Nami ngiyabonga.
Ya, ungasitshela mama ngendaba zenhlanganiso ezithiyeneyo ezibunjwa zisungulwa ngabantu abavela eZimbabwe. Sizwa kungani kuthiwa kulokungathembani. Ungasitshela wena ngokuzwa kwakho ukuthi kuhamba njani.
Kuthi nxa sisemazweni abantu siyatshintsha sabe singasathembani. Abantu babengasathembeki.
Kubangelwa yini lokho?
Angazi ngoba abantu bengafika lapha bayatshintsha angikwazi ukufika lokunjani ngoba even lokuthengisana lokwenzayo kwesinye isikhathi abantu bengafika lapha abantu babengasathembekanga bayatshintsha angikwazi ukuba sebeguquleni.
Ye, akusele ngalona lolu daba lokuthengisana sizwa kuthiwa bakhona abanye abahamba beyotshela iziphathamandla ukuthi uzibanikala amaphepha.
Ayeya, le into yaduma kudala especially lapho abantu basafika ye babebantu bathengisana.
Kuyaba kungumona wani wono?
Asazi abantu abaningi abanye angathiwa thina khuluma ngamazimbabwenzi besithi really ukuthi uhlanganisa amazimbabwenzi anye babuthi ukuthi amazimbabwenzi amazimbabwenzi asithembani yikho zama ukuthi singahlanganisa abantu kumbe abanye abantu bona abangani babe belungile behlangane. Ngoba abanye abantu ukuthembana lamazimbabwenzi abakukwanisi ngoba kusafika lapho abantu abaningi befonela iziphathamandla ukuthi lo ngubani simbonile lapha ngala maphepha sebantu besebethengisana.
Manje okwemali lokho esikuzwayo ukuthi abanye bayabumba inhlanganiso bele nhloso yokuthi batshontshe imali yangikhona kuyenzakala yini kumbe kucabangelana?
Kuyenzakala bathele ukuthi uthi abantu bethembeke abantu into lezi yenzakala abantu abaningi abanye bababitshela kuzinhlangano abantu bakhuluma into engaya abantu babechayela imali eziningi then umuntu obabe elemali ebesenyamalala.
Sizwa kuthiwa bakhona njalo abanye ababe bethumela imali ekhaya besithi bayakhelwa izindlu bona bethunyezelwa imifanekiso yezindlu zabomakhelwane. Usuke wakuzwa kunjalo yini njalo kubhahile na?
Kulokhu vele into eyenzakalayo ngoba ngiyazi abanye babethengele izimota engxenye izihlobo ziyezithengisa izimota le into eyenzakalayo ukuthi ungathumeza imali ekhaya abantu bebethathi imifanekiso yabomakhelwane bethi yikho sikwenzayo nilokhu thumela imali but ngapha abantu babengakwazi eBritain lapho abantu basebenza nzima ngoba kunjena ngapha kuhlala kuqanda njengathi ngabe siku-Northern England kuyafana ukuthi ukhuthumeza indlu ngoba kuyaqanda abantu basebenza kuqada lapho bethi zangithi ngincedisekhaya kumbe ngithi ngizikhuthuze ukuthi mhlana ngoba kula muntu ofuna ukuthi ehlale kuleli lizwe ethi kumbe mhlana nxa ngiqeda ngibuyele ekhaya but ukuthi ngabe bakuhle imali.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga abalaleli, ngithemba thilile. Ngingalabanga ngiyabonga.
Lo-ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Obesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kuviki ezayo lilalo.